Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoye ni ngolwesi ni mshaka 15 ni kumfu mfu 2020 ngontunga miliku mo enda veni zekseni la mshanje kulo muntu oyedwa obulawe COVID-19 kobulawayo izolo labangamachumi phose amavili ababanjela umkhuhlane. Omunye wabasungula ibandla leMDC njalo waba ngumeli wephumula lufeve edale lephalamende umnumzana esafu mdlongwa kaseko. IZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections ngoba ukulumisa akuhambelani lombuso ohlonipha intando kaZulu i-democracy. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Oyedwa obulawe COVID-19 kuleli izolo labalithumi lasishiyagalolunye ababanjela umkhuhlane. Lokhu kukweze inani lasebebulewe yilomkhuhlane laya kumakhulu amabili alamathumi amathathu lanye 231. Umufi ubehlala kobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abafunyanwe sebepholile isolo njalo bayisishiyangalombili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 selokhu waqhamukayo eZimbabwe selifike ku-8,055 kuthi asebepholile bonke sebengu-7,640. Abalokhu begula bangamakhulu phose amabili 184. IJohns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubambe abantu abangu 38,351,539 njalo wabulala abangu 1,089,186. Omunye wabasungula ibandla leMDC umnumzana esafu mdlongwa kaseko. Umdlongwa ubikwa ebhubhele esibhedlela seMatadei kobulawayo izolo njalo inkundla yeZim Live ithi udliwe ngomkhuhlane weCOVID-19. Umdlonga waba ngumqoqi weMDC wakuqala owayebona ngokuqhutsha kwenhlelo zaleli bandla u-organizing secretary njalo wake waba ngumeli wephumula luveve edale lephalamende. Umdlongwa ongubaba ka-Oskido umhlabeleli odumileyo kweli South Africa wasebenza kunkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe elilunga lenhlanganiso yezisebenzi iZCTU labo Morgan Tsvangirai oGibson Sibanda labanye bazosungula ibandla leMDC bebonke. Abasebenza laye abagoqela umsekeli kamkhokheli weMDC Alliance umnumzana Walshman Ncube bathi umufi ubelungile njalo esebenza kuhle labanye. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Albert Mhlanga yena othi umdlongwa nguye owamkhuthaza ukuthi angene kuMDC.
Ngilokusana okukhulu nokulwalo esikulwayo akusathulutho ngitsho ngoba umdlongwa nguye umuntu wokuqala ukukhuluma lami wangikintuthi. producer kubaba uChangrai elo Gibson eShwanda noma kuphenya ngisazana lawo uyumuntu esehlelelo ukukhumbula ukuthi singasilinga shirika ayisikho lokho esakusiya kwenda kulahlukahlukana sibili kwethu hayi sisidinga standards mire endimeni lapho yena umdlonga labo babuGibson abahlukile kuke ngasekho ukuthi ukuthi umbambi susaleyedinga esikhole ukuthi siphushise lowo msebenzi umdlonga laboSwanda laboThwangirayi abeyedithi ugqeti
khathesi nje sikhuluma ube sengaphi ebandleni njalo kuyini abephathisa ngakho ibandla
umdlonga sesi njengoba sonke isaqalisa i-MDC kwavumelana oba kuThwangirayi uphathwe ngomkhuhlane ukuthi asibuyeleni siyobuyela khonaphana lapho saqalisa khona safuma i-MDC alliance okuyitho ukuthi kuvelethi kuyinjongo ukuthi siqalise ku-MDC ya-2000 yonani esaqalisana ngo-1999 umdlonga ubesengomunye walaba esithi ngama-advisors ama-elders lapho kade sesithatha khona ulwazi ukuthi nxasesithe akusaboni ukuthi siya ngaphi sihlale phansi laye asiboneni suka ngasela ndaba lokuthi akhompesa ukuba ngu-MP kumbesenetha kodwa kubesifiso sokuthi siphume ngomsebenzi kamfowabo uChangrai noGibson Shwanda awuthiya khona
umnumzana Albert Mhlanga lilunga le-MDC Alliance. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections ngoba ukulumisa akuhambelani lombuso ohlonipha intando kaZulu i-democracy. Uhulumende wesule ama-by-elections ayemele enziwe mhlaka 5 kumpalakansi esithi ayelakho ukumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kumbiko ewethu leyizolo i-Human Rights Commission ithe umkhuhlane lo usuyehlile kanti lo hulumende laye useketise iziqondiso zokuvikela. Iphenjalo umzekeliso webandla leZANU-PF eliqhube ukhetho lwama-primaries kanye lokuvulwa kwezikolo isithi ukhetho lalo lungenziwa ngonanzelelo njengezehlakalo lezi kungabi khona ukumemetheka kwalomkhuhlane. Umbiko walekomishini uza ngesikhathi abanye abafuna ukuncintisa kuma-by-elections sebebambane lenhlanganiso ye-Women's Academy for Leadership kanye le-Election Resource Center baya emthethwandaba we-High Court ukuyawucela ukuthi ubambe umongameli Emmerson Mnangagwa le-Zimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi bahlele lolu khetho. Ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaphambili lanxa uhulumende esithi usebambanise iholo labo lama-allowances e-COVID-19 ukuze imali le bayihole ibambene njalo ithe xaxa. Uhulumende wazise izolo ukuthi ama-$75 aholisa izisebenzi zakhe njengama-allowances aqondane lokuzifikela kumkhuhlane we-coronavirus asizabanjaniswa leholo kodwa bazawathola eyimali yeZimbabwe. Uthe lokhu kutsho ukuthi iholo likambalisi seliyi-$12,591.15. Kodwa ababalisi bathi le yiyo imali abavele beyithola nxa kuhlanganiswa i-COVID-19 allowance leholo labo. Ngokunjalo bathi akula mali abayengezelelweyo. Bathi bafuna iholo labo likhutshulwe lilingane le-$520 kungavalwa i-allowance ye-COVID-19. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi nokuthula hlabangana.
Akutshintshanga lutho. Into abayenzileyo kuphela yokusenzela imetsi. Basiedele bathatha imali ebesivele siyihole i-4300 leya bathatha i-40% leyingene last week eyi-1600 pound. Basle bakhonvetha le nostro yabo yaba yi-6102. So unga-add inostro 6.1 u-add i-40% le abayifakileyo i-1.6 uze u-adda le salary yethu i-4.3 bayenze kungazwakali nganiso okule something abayenzileyo bona vele bangayenzanga nto. Kufana lo muntu othi ule dola evele unike idola abe sesithi hayi khathesanisawunika idola sengunika i-100 cents. So I think badlala ngathi vele thina so njengenhlanganiso sithi hayi thina sifunge zelimithi asifuni ukuedelwa inostro kwisalari yethu. Thina sifuna ukuthi basitshele ngesalari. Isalari njalo ingena nostro. Anti bashona bechazisa ngokuthi inostro le by December izabe sikhitshwa. So inostro ingena ngaphi kanti kwisalari?
Lithi lina nxa lingayitholanga i-$520 eliyifunayo vele kalibuyele emsebenzini.
Ukuza senza sibuyele emsebenzini ukuthi basinike inholo equivalent to i-$520 okusondela khonapho u-$520 kulokuthi badlale ngengqondo zethu lezi ngendaba zemithi abazenzayo lezo okuzi-edela bayenze ngani kule nto engimangalisayo ebayenzileyo. Into ekhona igovernment ayenzanga lutho but lamapheni ba-ed imali zethu bakhiphe sebefakele nostro leyo kungani kule nto abayenzileyo kodwa kusalayo thina zange kungenanto ephutshayo esiyibonayo sizakontinua sihlezi ezendlela.
Unkosikazi nokuthula Hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Kusenjalo intengo yokudla lokunye okuthiyeneyo ezitolo ibikwa isilamaviki ingakhuphuki lanxa nje ivele iphezulu ingafinyelelwa ngabaningi. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kubangelwa ngumkambo wemali osemthethweni okhanya usubulele umkambo wensitha. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo lebandla le-MDC Alliance. UNdlovu uthi okungaphathisa umnotho welizwe yikuthi kusetshenziswe idola leMelika kuphela eleZimbabwe lifakwe eceleni.
Ibhondi kayisakuthengi lutho ezitolo. So lokho sokusitsho ukuthi i-buying power ebantwini kayikho, abantu abasenelisi ukuthenga abafisa ukuthenga, abasenelisi ukuya ezitolo bathole abakufunayo. Ngokunjalo nxa iningi lingi nelisi ukuthenga kusho ukuthi abakubhizinesi lanxa becharja ngedola leMelika becharja ngerandi labo kabasatholi imali ngoba abantu bengela buying power bengenelisi ukuzothenga. Yikho ke ungazithola ke izitolo zigcwele impahla zikhona kuthiwe hayi umnotho usumuhle umnotho usulungile impahla zikhona kodwa abathengi yibo abangekho ngoba abantu bengaholi bengela mali abantu abaningi kabasebenzi kuthi laba abasebenzayo bahola ke imali yena le engathengiyo bonot okokuthi nga kuyadolarayizwa ngokugcweleyo abantu benelise ukuthi bahole i-US dollar kumbe ama-rand kakhulu izisebenzi kakhulumende. Singabona ke umnotho wezelizwe uthuthuka njengesikhathi lesana esikahulumende womanyano isikhathi sika-2009 kusiya ku-2013.
Kodwa nxa sikhangele wona umnotho welizwe singathi kulobubelo na nxa siqathanisa lakhona okwesikuzwayo ukubana isisindo semali yeZimbabwe singani sesingcono.
Singathi thina isindo semali yeZimbabwe ibhondi nothi leyi kukhanya sizinzile okwakathesi kuqathaniswa ke le dola leMelika. Lokho kwenzakala ngoba uhulumende onguye ofixayo ukuthi exchange rate ibe njani ngama-options yena la besenzakala. Kodwa kakutsho ke ukuthi ke imali yeZimbabwe ke ilohlonzi ngoba thina siqathanisa uhlonzi lwemali le ngiyenelisa ukuthenga ezitolo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngusomabhizimusi njalo ulilunga le-MDC Alliance. abadilizelwe izindlu yikhansili yeshitungwiza isithi bakhe endaweni ezingaphandle komthetho babikwa sebethwele nzima ngoba bengasela ndawo zokuhlala. Abaningi sebebhanxele ezihlobeni lakubangane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eChitungwiza and Manyame Rural Residents Association umnumzana Mavela Sikhumalo.
Abantu bayahlupheka kathesi bangcindezelene kuzihlobo bangcindezelene kweminye imizi lapho abacela khona ukufaka izinto zabo ngamva kwe-demolition zona lawo kumbe izindlu zabo sezidiliziwe. So thina njenge Chitungwiza and Manyame Rural Residents Association sisebenze ndawonye le Zimbabwe Human Rights NGO Forum sakijima saya ku High Court sa faka i agent court interdict sa misa uze ama demolitions lawa angayiphambili. So kwasekumiswa konke lokhu.
Izindlu lezi izakhiwe lapho okungavunyelwa khona yini njengokutsho kukamasipala?
Umunisipala wethu kakhulumi iqiniso kudaba lolu. Siyakwazi thina ukuthi manxa sikhangela umthetho i-Urban Councils Act, omunye umsebenzi okhona okamunisipala kumbe owekhansili ngowe-development control ukuthi manxa umuntu efaka i-structure yakhe engokheyo emthethweni umunisipala kumbe ikhansili iyahamba iyomunikeza i-stop development order idilize i-structure yona leyo isaphansi. Kodwa lapha siyabona ukuthi umunisipala wethu walala emsebenzini watshiya izindlu lezi zaqina ezinye seziphelile ezinye vele sezileminyaka abantu behlala kizo. Njalo abanye abantu laba indaba ekhona lapha enkulu indaba ye-corruption. Abanye abantu lapha sebenikezwa kudala amaphepha kamunisipala weChitungwiza. Abaningi bawo bala maphepha asuka kumunisipala weChitungwiza wona lo.
Umnumzana Mavela Sikhumalo ngohlanganiso yeChitungwiza and Manyame Rural Residents Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amane abelatshwe umkhuhlane wesihudo kobulawayo ngolwesibili layizolo. Kunakanelwa ukuthi umkhuhlane lo ubangelwa ludubo lwamanzi. Iphephandaba linye libika njalo ukuthi umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi kunenge osokufezwe nguhulumende lanxanje ebhekane lobunzima bezijeziso zenotho. Soku isikhathi senobalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi bakaStudio TV? Hayi, siyalibonga nje ngomsebenzi eliwenzayo. Siyalibonga sibili ngakuthiwa lingabanhle ukuthi ilizwe lile mali ngasi yalidonethela imali sisiliholise. Ngokungathi lingcono lisibamba ngcono. Into engifuna ukuyibuza kuhle kuhle mina ngumzali lo mntwana okumele abhale form 6. Yamhlophe la. Ngibuza ukuthi khona sibili upresident uMnangagwa sibili sibili sakhe uyakuqedisisa yini ukuthi kufunda into bani kumbe ukufunda sokufana nje lokugada umthombo yethown. Ukufunda sokufana lokugada umthombo yethown ukuthi ahamba kuhyper uyaphinda yeqedi kumbe ukufunda uqala ufundiswe anduba uzahamba uyebhala imhloliso. Phela into eyenzakalayo le mina angazi ukuthi phela yena usacabangani yena kahle kahle bekasafuni bantu usefuna ukuthi abuse nje yedwa nje azenzele into yakhe yedwa
thina sihlale sifane sibuyele emuva leke bomzikazi esasigqoka khona amabhethu bese singazilutho even khona komzikazi abantu babefundiswa ezinye izinto lokho kwakha akuyenze ebantwini ayi ambona ukuthi vele kwakwazi kwaba khona abantwana njalo basibambe inkunzi sibhadela izimali kwathi sibhadala izimali yemntwana ongabhadalanga yeke kwathini kwathini sabhadala izimali zethu khona manje imali lezo esazibhadalayo abantwana bazange bafundi kathesi bafuna amanye ama-school fees futhi bacomplaina ngokuthi sibhadale angazi ukuthi lapha into eyenzakalayo kuyini okwenzakalayo kodwa yena uyakubona yini ukuthi amatisha into abakhala ngayo yinto bani ngoba amatisha eqinisweni amatisha ukuba njengotisha kufana lokuba ngu-cowboy ngoba kathesi u-cowboy omunye osegwanda le uyahola i-30 US.
Elinjani basakazi, hayi mina ngiyaphila. Ngidinga ubaba ibizo lakhe nguThemba Mkandla. Wayesebenza emayadini eMorning Side kobulawayo ngomnyaka ka-1982. Ehlala esizindlu. Maye khona omaziyo, ngicela angithinte enambeni esithi +267 7489 0537. Ngiyaphinda njalo +267 7489 0537. Ngiyabonga.
Yes, silibingelele kumsakazi njalo. Khangelane nenhlupho zethu zomhlaba zinezihlangane lazo inkinga zenu zabo corona izinto ezisivalela impilo. Hey, phila nzima abantu bakithi. Kunzima lokho. Kunzima sibili. Ingazumbeni kubona ithi zodwa. Lina abanye hambeni liyakubona. Esesihamba kanzima kanje emhlabeni. Izimota lazo sezidure ziyahlanya. Ngikhuluma nginje yami imota sengize ngayibeka phansi. Ngoba hayi kunzima kuyafana ukuthi ngiyabembulala imota mahhara. Ocethi bazalwane ebadala ukunje kuhlangene umhlaba wonke. Singenzani kanjani ukuze sinqobeni lesi simo esesikiso? Ngoba udubo lolu sokurongo abantwana ezikolo abasafundi. Yibe sibakhalela thina abadala kuphela njani.
Ngimbingelele umsakazi mbingelele enyathi kuvillage 4 komoyo omoyo othethe umadube omoyo kuvillage 4 babingelele bonke ivillage bonke omama naphisi abaningi kakhulu abantu bakhona babingelele mbingelele lomelane Ncube mbingelele lomaster Ncube mbingelele loelisi moyo othethe umelane Ncube kungabi inkosi ngathi kahlala lapho wonke village laphana omama nakhethwe onamakhumalo omsipha otamkhulu babingelele bonke ngegama lenkosi namhlanje inkosi mayihlale nabo ngiye mbingelele nawe ophethe umsakazi oyingqongqothela hamba uzibonakalise ungaphela amandla ngojesu into ihlala nawe nansi yakho incwadi ngidizethembe
Basakazi madoda, babexosha abantu bethemba ukuthi bazangena bona kuphalamende amakhuphe labomonzora labokhalipan thugeni kodwa bazahlala iminyaka enale emibili emithathu yolandelayo sokusiya ku-2023 emukale-election baphuma bonke baphele bathi du ngomhawu wabo ongafunakaliyo umhawu usibile omubi baxotshisa abantu ephalamende baxotshisa abantu ngaphi nangaphi befuna ukuthi lakuma-councilors befuna ukuthi bengena bona bahlale sinjani kezintombi lamajaha Isitudiyo 7 thina sikhangela izulu ngapha ngakithi hayi lisibulele manje
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amapolisa kwele Uganda angene ngodlame ehofisini yebandla eliphikisayo ele National Unity Platform izolo. Kusehlakalo umkhokheli waleli bandla uBobby Wine athi ngesokwethusela ukubuyiselwa muva kwesizalwane zeCameroon yimelika lapho ezincetshwe khona ubuphepheli sokuphehle imbono ehlukeneyo abanye bebusola lokhu kodwa kulabanye abakusekelayo besithi abantu laba bathi abedale amacala ngakho kumele baphenduke bazethonisiswa. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili konapha eMelika. Umphathisikhwama kahulumende waleli lizwe umnumzana Stephen Manuchini uthi kabone kusiba lokuvumelana phezu kwemali ekhangelane lokuphathisa abantu abaphanjaniselwe impilo ngomkhuhlane we-COVID-19 lamabhizimusi amancane i-stimulus package kungakayiwa kukhetho. Umanuchin emele umongameli Donald Trump uphakathi kokukhulumisana lomlawuli wedale lephalamende eleCongress unkosikazi Nancy Pelosi laye emela ibandla lakhe eliphikisayo elamaDemocrats. Umanuchin uthi uhulumende ulemali engange 1.8 trillion kuphela engasetshenziswa ukuphathisa abantu laba lamabhizimusi. Kodwa uPelosi lebandla lakhe bathi kudingakala imali engange 2.2 trillion dollars. Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eIndiana umnumzana Musobanzi Ncube yena othi ukudonselana lokhu kulimaza uZulu odinga ukuphathiswa ngemali.
Okwenza kungabi lesivumelwana lapha between ama-Republicans lama-Democrats indaba yemali, and indaba yemali yiyo nje evele idefina umRepublican lokuthi umDemocrat umeleni. AmaDemocrats abantu abathanda ukunceda abantu, they focus more on social issues. So iko befuna imali eningi le, I think khona apho kubo 3 trillion. And AmaRepublicans I feel labantu abafuna ukuspenda nje imali especially kuma social issues, ukuthi uthi esiphambuni kobani izimali mahara njani njani, uyabona abakufuni khonoko. AmaRepublicans afuna ukuthi ziyaqhamuka impi kuyaqhala somewhere. Ah lapho ngiyakutshela uyabona AmaRepublicans by 10 trillion.
Ukwehluleka ukuvumelana phakathi kwama-Republicans lama-Democrats lokhu kutshoni ebantwini abadinga usizo la kumabhizimusi akhangelele kuhulumende?
So kugcina ku-affecta kakhulu izizalwane ze-America kakhulu zenezezi affectwe coronavirus, abantu abakhitshwe emsebenzini balewa off for about 4-5 months now, and siyakwazi ukuthi okungama 1200 lokhuyana lokhu abantu bakugcina khona le kumbe abo March April. So abantu bajombile sibili, and abantu banida uncedo kakhulu mnumzana Nkomo. I-politics lapho ilasha khona ukuthi khona abantu bayabambelana izikhwili bona bezidlela ezindlini zabo, kodwa kugcine ku-affecta abantu bona ba, you know, izizalwane ezingelamali. Akwehlukananga kakhulu lesikubona kithi eZimbabwe, you know, between yona iZanu PF labo Chamisa laba. UChamisa anti yabona ukuthi lokho edonsela eceleni kafuna ukuthi angene kuPollard, omnangagwa bathi ngena kuPollard sikhulumisane sizama ukuthi ilizwe liye ngabi liye phambili, yena uChamisa kafuni. So abantu abanye basebenjani, asebehlupheka ngobani? NgamaZimbabweans.
Umnumzana Muzovansi Ncube yisizalwane seZimbabwe esidabuka kokapo esilobela kodwa esihlala eIndiana khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kobulawayo izolo labangamatshumi phose amabili ababanjela umkhuhlane. Omunye wabasungula ibandla le-MDC njalo waba ngumeli wephumula luveve edale lephalamende umnumzana Esafu Mdlonga kasekho. IZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections ngoba ukulumisa akuhambelani lombuso ohlonipha intando kaZulu, idemokrasi. Kwanele Mthwakazi ukuze likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kusene njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.